soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 lwezi 2021. Ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Akusiphathe kakuhle ukuthi njalo sekulenye futhi ivariant esimemetheka kule South Africa next door lathi la. Okutsho ukuthi just a matter of time ukuthi sizwe ukuthi sikhona lapha. Njalo njengoba sekuyi festive season, anything can happen.
Elebhilitane selimise ukungena kwendizamtshina ezivela emazweni angezansi e-Afrika. Ngemva kokuqhamuka komhlobo omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi yi-B11529 osutholakale kwele-South Africa.
Ngirendifleti ngisebenzisa ipermithi, ngila i-akhawunti e-Edgars ngisebenzisa ipermithi, ngile akhawunti e-Capitec ngisebenzisa ipermithi, ngile akhawunti e-Netbank ngisebenzisa ipermithi, ngile akhawunti e-FNB ngisebenzisa ipermithi.
Bayakhala abalamaphepha okusebenza lokuhlala kwele-South Africa aweZimbabwean special permits abathi ukuvalwa kwawo kuzakwenza belahlekelwe yimisebenzi. Ulivi uhlelo kweza Fridays hamba lomculi odume kakhulu kwelebhilithane ngengoma zakhe ze-house music uOluhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Elebhilithane selimise ukungena kwendizamtshina ezivela eZimbabwe kanye lakwamanye amazwe amahlanu angezansi e-Afrika lapho lisaphenya udaba lokuqhamuka komhlobo omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi yi-B11529 osutholakale kwele-South Africa. Abengilandi babika ukuba lo mhlobo ulolaka oluphindiweyo ukwedlula eminye ethe yabakhona. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indizamtshina ezivela kwele-South Africa, Namibia, Lesotho, Botswana, Eswatini leZimbabwe zibikwa sezimiswe ukungena kwelebhilithani kusukela lamhla, kuthi labo abangenayo bevela kulawo mazwe kuzamele baqale bayehlala lapho abangasoke bahlangane labantu khona ku-quarantine, njalo bezokube behlolwa ngesikhathi bekulezo ndawo. Umqondisi wenhlanganiso e-Community Working Group on Health, CWGH, uMnumzana Itai Rusike, uthi bakhathazekile ngale imibiko yomhlobo omutsha waleli gciwane.
The new COVID-19 variant definitely poses the biggest challenge to our response to the pandemic so far, as the majority of the people in Zimbabwe are no longer observing
it. Umhlobo wegciwane leli uzosilethela inkinga kundlela esisebenza ngayo, njengoba iningi labantu beZimbabwe bengasazilandeli lezo ziqondiso zokuzilondoloza kulolu bhubhane ezabekelwa amazwe ngabe wu. Kakhulu sibona ukuthi inani labahlatshwayo liphansi kakhulu. Lo daba lwemingcele yethu engalondolozekanga kuzakusho ukuba iningi labantu abase-South Africa baza kungena kuleli besebenzisa indlela ezingekho emthethweni.
Okugcizelelwe ngesinye isakhamuzi sakobulawayo, uMnumzana Cosmas Mathe.
Akusiphathe kakuhle ukuthi njalo sekulenye futhi ivariant esimemetheka kwele-South Africa next door lathi la. Okutsho ukuthi just a matter of time ukuthi sizwe ukuthi sikhona lapha. Njalo njengoba sekuyi-festive season, anything can happen. Into ebuhlungu sibilile ngoba sibe sekungani sesijwayele, sesivaccinethile, njalo amanani ebesesehla abantu ababanjwa yiyo bekukuhle sibile, kodwa nawo lokhu sekusethusa kakhulu.
Kodwa uhulumende weZimbabwe uthi kasikho isizathu sokuba uZulu ethuswe imibiko yokuqhamuka komhlobo omutsha wegciwane le-coronavirus obikwa ulolaka olwedlulise amalawulo. Ekhuluma emhlanganweni wengcwethi zezempilakahle owe Health Professions Authority, HPA, 2021 Annual Congress owenzelwa eHarare, umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga uthe kwathi kuqhamuka uhlobo lwe-Delta kwele-South Africa kwaba lokuxokozela okufanayo.
What I want to say at the present moment is that the country should not panic because we are very prepared. This variant,
B11529,
uphinde waqonqosela uChiwenga ukuba indlela kuphela engenza uZulu avikeleke kulolu bhubhane yikuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela kilo. Kunje sebefinyelela kuzigidi ezintathu, 2,774,928, asebelihlatshiwe ijekiseni lesibili ngemva kokuba abedlula kancinyane inkulungwane eziyisikhombisa, 7,486, belihlatshiwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Embikweni yabo ephuma nsuku zonke yesimo se-COVID-19 elizweni, abezempilakahle baveza ukuba sebefika phose izigidi ezine, 3.7 million, asebethole ijekiseni lakuqala ngemva kokuhlatshwa kwabafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili, 18,687 izolo. Abezempilakahle baveza ukuba sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 133,774 asebetholakale belalo mkhuhlane, kuthi abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu babo, 128,540, basindakiwe. Abafika phose inkulungwane ezinhlanu, 4,704, kwaba ngabalahlekelwa ngumphefumulo. Lanxa lingani lilokhe lisasephansi inani lasebevikelekile ngemva kokuhlatshwa kabili, uhulumende uthi uzolifinyelela lelo nani elidingakalayo ukuba uZulu elizweni kuthiwe uvikelekile lezigidi ezilithumi, 10 million, luba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, 60%, kusiyaphela umnyaka. Luba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, 60%, kusiyaphela umnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje sokulokukhathazeka kwabaningi abadabuka eZimbabwe ngemva kokuqhamuka kohlobo olunye lwe-COVID-19 olwe-B11529 kwele Botswana. Besithi ithemba lokuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi liyalifiphala. Umqondisi Dube we-Studio 7 usipha lolu daba eseHagron kwele Botswana.
Ele Botswana ngelinye lamazwe amathathu labantu abatholakale belo hlobo olutsha lwe-COVID-19 olubizwa ngokuthi B1.1.529 kuyona le iviki. Kulabanye njalo abantu abatholakale belomhlobo lo wegciwani kwele South Africa lase Hong Kong osekuthiye iningi lidangele kakhulu ngesikhathi bekulethemba lokuthi ubukhali be-COVID-19 bese kuthundubala. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana kade bekhangelele ukuthi ikhefu lekhisimusi lonyaka bazakwenelisa ukuyahlangana lesihlobo labangane ekhaya njengoba nyakenye bengenelisanga. Kodwa ukuqhamuka komkhakha omutsha we-COVID-19 kuyona le viki sokuthundubala beze amathemba awabaningi emazweni afanele Botswana le South Africa. Ukhalelwe ukuthi inkokheli yamazwe amabili ibike ukuthi kuyathathwa nyathelo bani kusiya phambili. Umsekeli kamongameli weBotswana uMnumzana Slamba Tsokwane uthi abantu kumele behlale beqaphele kulandela uqhamuka kohlobo olutsha lweCOVID-19. UTsokwane uthi leBotswana lakho ukubela kuziqondisa isiqinisweyo sokulwisana leCOVID-19, kodwa uthi bazalinda uphenyo lwenziwa phezu kohlobo olutsha lolu. Lokhu sekufake abeZimbabwe evalweni besithi uma bekubuyiselwa iziqondiso ezilukhunza ukulwisana ne-COVID-19 kungatsho ikhefu lekhisimusi elimnyama. UMnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHabron uthi sebesevalweni ngesikhathi bekhangela ukuthi uhlobo olutsha luqhela nesiqubu esingakanani.
Ikati ke besilekhangelelo eliphezulu kakhulu ukuthi kulumnyaka kungani kungcono sizanelise uhamba emakhaya kula kumnyaka ophelileyo, kodwa sokulokusethusayo kumbe ngithi ama-president sengani azahlala phansi ahlangane kukhulunywe ngokuhamba ama-restrictions. So kulokwesabela kakhulu ukuthi singaba sizethekele zaseBotswana ezivela kwele Zimbabwe singagcina sesehluleke ukuhamba ngendlela eqondileyo sibuyele emakhaya.
Kukanti uMzana Dumezweni Ncube ukhala ngokuthi kungavalwa imincele kuhle kuthabalalise amathemba okuya ekhaya.
Hey, this new variant le sikhona le sile thuku wethuka ithi abantu esala ngaphandle kwelizwe leZimbabwe besikhathi ukuthi sizahamba emakhaya siyebona izihlobo labazali this coming Christmas, but sesethukile manje sesabuthi nxa ingacina sibefaka ama restrictions lama lockdown kuvalwe lama border njengoba bekwenzile iminyakeni le mbili edlulileyo. Sesithembele nje inkosini ukuthi khona kusoze kuvalwa ama border senelisi ukuyabona izihlobo zethu ngoba isikhathi sesiside sileminyaka singababoni. Sithembele ukuthi sibabone iminyaka onalo ikhisimo silezayo.
Enika isimo sokubhaha komkhuhlane we-COVID-19 ngolwesine, usigcica mfundo umsipili umsipili we-committee ye-COVID-19 kweleBotswana uthe isimo asiyesabeki kangako noma nje umhlobo omutsha wabanjwa kweleBotswana ngomvulo. Uthi nani alikaqongi kangako leBotswana lingene enye iviki lingabhalisanga umuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19.
3 days Botswana recorded 16 new cases of COVID-19. A number that it's really reassuring in terms of
bekule nani labantu abangamachumi ayisithupha kuphela ababanjwe bele COVID-19 emalangeni asanda kudlula, okuyisitshengiselo sokuthi umkhuhlane uqhubeka usehla njalo asilahlekelwanga ngumuntu ngenxa yomkhuhlane lo.
Ele Botswana lithi akumelanga abantu bahle bebambe amaphaphu kulandela uqhamuka kohlobo olutsha ngoba ucubungula asebekwenzile utshengisa ukuthi umhlobo lo ulezinye impawu ezejwayelekileyo. Amazwe angentshonalanga afana le-United Kingdom kanye le-Italy ahle amisa izethekele ezivela emazweni abalisa eBotswana, South Africa, Lesotho, Swatini, Namibia, Zambia kanye neZimbabwe. NginguMqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Amapolisa athi kulamasela abehlome ngembhobho abambe inkunzi imota yabalindi eye-Fawcett Security izolo emgwaqweni osuka kobulawayo siya eHarare, atshontsha inkulungwane ezidlula amakhulu amathathu amadola emelika US$334,000 kanye lembhobho embili. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Phonya athi uthi lokhu kwenzakale sokwedlule ihola lesihlanu emini yantambama 5:13. Wengeze wathi basadingisisa ngalolu daba. Izehlakalo ezinje zike zamemetheka kakhulu kubulawayo kunyanga ezedluleyo, kodwa kulezi nsuku besokuthule kulandela ukubulawa lokubotshwa kwezinye izigebengu ngamapolisa kulelo dolobho ngoMpandula. Undongameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube, yena othi izakhamizi zikhathazekile kakhulu ngalesi sihlakalo.
Imvama ukuthi ungezwa kuthiwa kule mali enkulu kangako eyabitshontshiwe kwandisa ukuthi kube labantu abangaphakathi kwaleyo nkampani abasebenzisana lezi kliwi kumbe izigebenga lezo eziyabe zithe zathatha leyo mali. Yikho ke sikhuthaza ukuthi amakhampani ahambisa kumbe ayewathutha lezo zimali ezisendaweni ezijeneyo baqhatshe abantu abathembekileyo, ngoba kuyavela sobala ukuthi laba abantu abavuke ngovivi besiyacathamela leyo moda ebihambisa imali bebelodletshana balomkhondo abawaziyo ukuthi bangayilandela bayayithola njalo bathathe leyo mali.
Kulezi nsuku besokungani sokuthuli kobulawayo, izehlakalo zokubanjwa inkunzi okunje besezehlile bezingasazwakali, izithini izakhamizi ngesehlakalo lesi?
Izakhamizi zakobulawayo seziqalisile ukudlela egilweni ngoba nxa sesilanda isikhathi sekhefu lekhisimusi kwandisile ukuthi izidlova lazo zithi khwatshu ziqalise ukuhlukuluza abantu ngezindlela ezijeneyo. Yikho ke khonoko kusungula cha kwabantu asebeqalisile ukuthathela izimali amankampani la ahambisa izimali endaweni ezijeneyo. Khonokho kukodwa sokuhle kwavezela izakhamizi ukuthi ubugebengu lwabantu sokusungula ayisibo bodwa kuphela abantu abatshontshela izimali abahlangana nobunzima bezigebenga, bakhona abanye asebeqoqodela abantu ezindlini bebathathela izinto ezijeneyo, bakhona abanye asebehlukuluza abantu bebathatha ngamaonda fithi bafuna ukubadlwengula kumbe babathathela izinto abazithweleyo, bakhona abanye njalo asebevame ukuthi bacathamela abantu bezihambela nje ezindaweni ezijeneyo babagongoda. Konke khonokho yikuganga okwenza ukuthi izakhamizi zakobulawayo zihlale zithithibele, ngoba sezikwazi ukuthi kutsho ukuthi uhlanga lolana osoluvukile futhi olwezigebenga akade sebethe baluphumula sokuthe cosololo. Ngokunjalo-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziqaphele kakhulu ngoba izigebenga sezithe khwathu sezivukile sezilungisela ikhefu lekhisimusi elibuyayo, njalo abanye babo siyakwazi ukuthi ngabantu ababevela ngaphandle kwelizwe besemazweni asingcelane lawo ngokungekho emthethweni babesebebaleka khona lebange abangenzi kuganga abasebezoqhubelekisa ukuganga wabo ngapha nxa sebeseZimbabwe. Yikho ke siyakhuthaza ukuthi izakhamizi zibambane nxa zithe zezwa umkhondo wabantu abagangileyo, zitshelane masinya, zitshela amapholisa ukuze abantu labo babanjwe. Sikhuthaze njalo futhi ukuthi amapholisa abantu bangabuya bezobika indaba ezijeneyo ezokuganga, basukumele phezulu bancedise izakhamizi, ngoba izakhamizi ngeke zisume ziyaqapha amanga emapholiseni.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association mulimzwe lapho ixoxa lo ntungameli Nkomo. Bakhala umkhosi omkhulu abalamaphepha okusebenza lokuhlala kwele South Africa aweZimbabwe and special permits abathi ukuvala kwawo kuza kwenza balahlekelwe imisebenzi. Uhulumende wakwele South Africa ubizo lokubana usevala uhlelo lolo olulabadabuka eZimbabwe abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili. Abantu laba banikwe umnyaka ukuba balungisise amanye amaphepha azabenza bahlale njalo basebenze ngokusemthethweni kwele South Africa. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabakhalayo ngunkosazana Sobala Ndlovu odabuka ematshetsheni eGwanda esobelweni seMatabeleland South.
Kuzaba yinto ezangihlukumeza for the rest of my life, ingoba njengamanje ngirenti ifleti ngisebenzisa ipermiti, ngila i-akhawunti e-Edgars ngisebenzisa ipermiti, ngile akhawunti e-Capitec ngisebenzisa ipermiti, ngile akhawunti e-Netbank ngisebenzisa ipermiti, ngile akhawunti e-FNB ngisebenzisa ipermiti, ngayenza i-license ngasebenzisa ipermiti. Izinto zami zonke bezibanjwe ipermiti njengoba besemvele sempila impilo yaseMzansi. So nxa kuthiwa we are not renewing ama permit, guys, angazi ukuthi ngizophila kanjani, ngoba kuzonikeza enye impilo entsha engayaziyo.
Nkosazana Ndlovu uthi ulakho ukulahlekelwa ngumsebenzi.
BengiyiKenya ngokuba le permit, kodwa ke manje mabe besitshela ukuthi ama permit asisawa renewi, kusuka kube buhlungu kakhulu, especially kwabanye abantu. Abanye abantu bazanelwa imisebenzi njengamanje, sizahamba emakhaya sizobuyiselwa. Esayidini lakhe uhulumende asazi ukuthi uzothola or uzoluza, asazi, kodwa sithola ukuthi njoba already sesikhiphile izimali emabhenki sabeka ama-akhawunti, asisekuthatha impahla, asisekwenza izinto ngama-permit ukuthi njengoba sesizovalela ama-permit. Lapha ngizama uku-emphasize ukuthi i-permit le ebengiyisebenzisa i-working permit enamathiselwe ku-passport yami ibilusizo olukhulu kakhulu empilweni yami.
Umnumzana Nhlanganiso Juma osebenza endaweni yokudlela laye uthi uthithibele ngokwethulwe nguhulumende wakule South Africa.
Lami ngomunye kade sisebenzisa South African permit. Namhlanje senisize indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi ama permit wethu asarenewa. Kusiphatha kabi kakhulu, sithi kubuhlungu asakwazi ukuthi siqhubeka siye ngapi. Siyasebenza kwalapho besisebenza ngama permit, silama account, ama flat esihlala kiwo azovala, azothathwa. Futhi saba le problem enkulu kakhulu, ama account ethu azofreeza. Yonke into nje sinayo South Africa izofreeza imali zethu zonke esinazo. Masingazithathanga before 31, which means is a freezer. Emsebenzi sophelelwa ngumsebenzi. Senza abantu abaningi kakhulu athi sisebenza ama-permit lapha ekhampanini.
Baningi abanye abathi bekuvele kuzikhanyela ukuba uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa uzavala uhlelo lolu. Omunye wabalolo mbono lo ngumnumzana Sipol Ngulube laye olamaphepha la.
I-government ye-South Africa was under pressure from ama-voters, ama-citizens e-South Africa ukuthi abasifuni. Sibenze lokho okufunwa ngama-voters, okuyikho okulungileyo vele ngohulumende. Thina kusiphatha kubi ngoba asifuni ukusebenza, sisafuna ukusebenza. But iqiniso yikuthi i-government ye-South Africa ibisisekoneni. Siyakwazi ukuthi recently ama-elections wona lama-local elections, one party uMashaba was campaigning ngama-immigrants. He got 16%, nearly 20% of voters e-Gauteng.
Uhulumende wakwele South Africa uthwaliswe nzima ngabanye abadabuka kulelo lizwe abathi izalo zeZimbabwe zibathathela imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoCape Stone.
Live Talk lamhlanje sikhangela uqhamuka osokwenze uhlobo olutsha lwe-COVID-19 kule South Africa olubizwa ngokuthi B11529. Ngokuqonga kwezehlakalo zodlakela ezibhekane labesifazana beZimbabwe lapho bezama ukungena ezikhundleni zokukhokhela kwezombusazwe, kubikwa sokudala ukubana inani labo liqhubeke lisehla edalela ephalamende lalapho ocandwa khona izinqumo eziqakathekileyo zentuthuko yelizwe. Bona sesiyandlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abesifazana abangene umhlangano ebulenjini oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women in Leadership Development obulesihloko esithi The Impact of Gender-Based Violence on Women's Participation in Election Processes in Zimbabwe bathi bahlangana lodubo lokuhlukunyezwa lapho bezama labo ukuzimela. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi iningi labesifazana abaphatheka kwezombangazwe bayasetshenziswa.
Ukhetho ukhangela umama, omama bayahlukumeza, hlukumezeka kakhulu khonapha kungena kwezesexual abuse bonke sexual harassment.
Ilunga ledale ephalamende emele iphumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi bayancindezelwa kakhulu ezweni kusetshenziswa ezomdabu.
Siyananzelela kakhulu ukuthi especially thina abe omama siyancindezelwa kakhulu. Indlela esincindezelwa ngayo indlela leyani yokuthi babuyela back to ama cultures okuthi umama akufanelanga ukuthi abonakale elida, o umama omnakalanga ukuthi abonakale eparticipator ezintweni eziningi. But thina njengokuthi yinto esilwisana layo, silwisana lezinto zona ezinjengazona ezizokuthi omama lamantombazana bayancindezelwa, bancindezelwa ikakhulu. Xa sofika esikhathini zweni ezizokukhethwa ezokhetho uzwa sesisiba nxa kungakabi lokhethwa hayi siyabe sifakwa phambili, but xa sofika esikhathini zokhetho sesifakwa emuva. So
unkosikazi Lucia Mathibenga ophatheka kwezombusazwe uvumelane loMahlangu ethi ukuncindezelwa kuhamba phambili emabandleni laphandle kwamabandla ezombusazwe.
Abantu besifazane bahlangana le-gender based violence kwezombangazwe kungaba nje phakathi kwamabandla abawasekelayo kumbe nje ngamanye amabandla abayebephikisana lawo. Umuntu ongumama ulakho ukuhlangana le-gender based violence lapho yena edinga laye ukuthi abe ngumuntu osebenza kwezombangazwe. Isixwayiso sami sithi bakithi ake siyekeleni omama labo babe lamathuba ukuthi badinge ukukhethwa kungela udlwangudlwangu, badinge labo izikhundla bekhululekile. Singabatsheli ngokuthi engxenye sibathethisa ngamanye amazwi abuhlungu ukwenzela ukuthi bayekele.
Osakhulayo uBonyiwe Dube osebenzela eGwanda olwela amalungelo oluntu uthi udlakela luhamba phambili ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Sikhuthaza uzulu wonke ukuba ancedise ekuvikeleni ukuhlukunyezwa kwabesifazana elizweni lonke jikelele, ikakhulu ngesikhathi lapho umhlaba wonke uthakazelela i-16 days of activism against GBV. Leli lithuba eliqakathekileyo kakhulu ebantwini basemat south lapho sikhuthaza ngokuhlukunyezwa kwabesifazane. Sinanzelela njalo ukuthi kumemetheke kakhulu kulowo mnyaka kubangelwa yi-COVID-19.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Women in Leadership Development unkosikazi Permanent Ngoma uthi ukuhlukunyezwa kwabomama kubangela ukuba bangaphatheki kwezombusazwe.
Njenge-world sinanzelela ukuthi ukuhlukunyezwa kwabomama esikubiza sithi yi-gender based violence kubangela ukuthi omama bengaphatheki kwezombangazwe. Lokho kusenze ukubana sibe lomhlangano lapha esihlangane khona labo mama abangabakhokheli abo councilor labo MP lapha sixoxe khona ngodaba lolu olwe gender based violence. Omama ba khulumile bavumelana ukuthi kuqhakathekile ukuthi njengabomama nxa uhlangana le ndaba le-GBV uhambe ezindaweni lapho okumele uye-ripota khona uyenzela ukubana uthole usizo.
Indikimba yomkhankaso lonyaka ngethi hashtag Orange the World End Violence Against Women Now. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uliviki uhlelo Woza Fridays hamba lomculi odume kakhulu kwelebelithane ngengoma zakhe zomdumo warehouse music. Kulezi nsuku ucula umdumo wengoma zokholo usuku oluhle Ngcobe owazakala ngegama lokuthi Oluhle. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda.
Oluhle wathupha kakhulu ngengoma yakhe eyadla ubhedu ukuqa uthandaze ngo-2010. Yathakazelelwa ngabantu abaningi eningizimu ye-Afrika yonke. Okwamanje sephendukile njalo ke uyaphambili ecula umculo otshisayo.
Okay, ngicula siyaphambili okwakathe sidinga ama-opportunities akhona ngoba umculo uya uguquka sonke isikhathi. Kupheka umculo kwenziwa ngabantu besilisa kodwa ngaba nesifiso sokuthi ngizenzele ngingedwa njengomuntu wesimama. Nganelisa. Ngakho-ke ngiqhubekela phambili bakhona nesifiso sokuthi ngingafundisa abanye abomama ukuthi labo bakhona ukuzenzela bebodwa.
Usebenze kakhulu emazweni afana leSpain, Germany, France esenza imicimbi yakhe okwamenza waduma kwamagama kulamazwe ngomculo othisayo.
Iculo lashisa kakhulu eEurope lithi owami engalenza lo DJ abamuthi ngukholi owaseGermany. Lelo laduma kakhulu, laduma kumafestival amaningi kakhulu eEurope afana nalabo Tomorrowland.
Abantu bangawuthola ngaphi umculo wakho ohlabusa kangaka Mancube?
Umculo wami utholakala kubo Beatport, kubo Tracksource, iTunes, Amazon Music, nazo zonke izindawo ezijenele ezifana nabo Spotify online.
Uhle njengomculi ohleze esenza imicimbi yokujabulisa abantu endaweni ezijeneyo kuze kwazi le Europe. Njalo nxa ufuna ukuzoculela uyatholakala.
Abantu bangani booka for ama events abo depend on ukuthi i-event enjani. Ngitholakala ku Instagram Oluhle Ncube, tholakala ku Facebook Oluhle, faka i-message kumbe bangithole ku email ethi notemrecords@hotmail.com. Khona lapha ukulo manager wami khona abangamthinta.
Uyasebenza Oluhle kadlale njalo uthi kabuyele emuva ngokucula. Nguye besilayo kuhlelo Woza Friday. Mpela sonto emnandi kini lonke. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxitus Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.